ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mabili kuNkwenkwezi 2019 ngothungamela inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu sekuyinjwayelo eyenzakala nsuku zonke lapha esigodleni yeHarare ngoba sibona amapholisa ebuya ephethe izibhamu njalo namatiyegasi begijimisana namavenda bejika amatiyegasi njalo bedizela abantu.
Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela esitaladeni lamapholisa eHarare namuhla kwalimala abantu abambalwa.
Sokubiza ukuthi uhulumende akhangele ezinye indlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagetsi. Engakhangela ukusebenzisa kana ama-windmills, amalahle, kanye lokunye okushiyashiyeneleyo. Ngokutshintsha okuyenza i-climate, akumelanga njengelizwe silokhu esikhangelele ukuthi sisathola amagetsi emanzini esiwatholayo kuCaribbean.
Uzulu usola ukusilela kwamagetsi elizweni njalo uthi uhulumende kuthathe amanyathelo okulungisisa lumumo. Abantu baxwayisa ukuba balimuke ngesikhathi somqando esiza lengozi zokutshiswa kwabantu imililo ebaswayo ukuze bakhudumale. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela esitaladeni lamapholisa eHarare namuhla kwalimala abantu abambalwa njalo kwabulawa amafastela ekhemisi yako QV etholakala esitaladeni sikaNkwame Nkrumah lo Angwa Street. Abathengisela esitaladeni bebejikijela amapholisa ngamatshe kuthi amapholisa wona ebehlasela ngezamboko lentuthu ehitshayo itiye gas. Elinye ipholisa libikwa lihwatshe uvolovolo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi ukulwisana lokhu kuqale ngemva kokuba amapholisa ezame ukuhlenga omunye osomabhizimusi obikwa ebethunjwe ngabanye babathengisela esitaladeni laba. Kodwa abathengisela esitaladeni bayakulandula lokho besithi amapholisa yiwo abahlasele ngaphandle kwesizathu. Sixhume olwela amalungelo oluntu eHarare umnumzana Charles Nyoni yena othi ukuhlaselwa kwabathengisela esitaladeni ngamapholisa sokuyinsakavukela.
Lokhu sekuyinjwayelo eyenzakala nsuku zonke lapha esigodleni eHarare ngoba sibona amapholisa ebuya ephethe izibhamu njalo namatiyegasi begijimisana namavenda bejika amatiyegasi njalo bedubula abantu. Iviki edlulileyo kwadubulwa abantu balimala, namuhla nje kubhihlize impahla kwalimala njalo abantu. Vele sekuyinto abajayileyo ukuyenza nsuku zonke eyokuthi bagijimisana namavenda. Lapha amavenda nje ngabantu nje abadingayo ukuthi baphilise imuli zabo nezithi ngisela nje lengaxabananga lo muntu kodwa kesibona amapholisa nje ekhanya ekuthunywa nje ukuthi abuye kuzwelisa uzo.
Inkinga ingaphi kahle kahle kuyabe kubangwani?
Inkinga ibuhulumende ukuthi uhulumende kakwazi into ayenzayo ngoba uhulumende wathi kulento okuthiwa i-indigenization lapho athi khona ngokuba abantu babe ngamavenda usebenza i-indigenization. Kathesi abantu sebe ngamavenda uyajika njalo ukuthi futhi hayi kasafuni ukuthi abantu babe ngamavenda. Uthi sekufuna abantu basuke lapha edorobheni bayiphikisela ngaphandle kwedorobho. Khona lokho kuyinto nje ehluphayo ngoba lapho kumele bayiphikisela khona akulungiswanga lutho, akulamathuluzi, akulamanzi, akulani njalo kukhatshana kuyabona lalapha ama customer abo khona ngoba nqa ungumuntu osebenzayo e dropping osuchayisile ntambama ufuna ukuthenga amatamatisi ethu endlini into ehluphayo ukuthi itholakale usigadana lemchova usiya phandle lele e dropping ngaphandle kwe drop ukuthi yagida amatamatisi usigada futhi ye travel ukuthi yogada siya endlini so bona ama vendor bayalapha basendaweni lapha abathola khona ukuthi ama customer abo siya lapha akhona njalo khona ngokwakho ukuthi bebe gijimisa emgwaqweni kodwa bona bengabantu ababhadalayo ku-council into nje ehluphayo ukuthi kathi sobabhadalelani ku-council nxa ndlele bachotshwa emgwaqweni ngoba ukubhadala ku-council kutho ukuthi liyarecognisa ukuthi basemthethweni njalo liyabapha ama-license okuthi bayezidingisela emgwaqweni into okumele liyenze ukuthi libalingiselele amathoyilethi njalo libaphe namanzi okuthi basebenzise kodwa uhulumende lokho nje kakwenzi.
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo oluntu sixoxela eHarare. Ukucitshwa kwamagetsi insuku zonke inkampani yezesa sokucunule abantu abaningi abathi uhulumende kumele aphange alungisise lolu dubo. Izesa ithi ukwehla kwamandla kwamanzi edamu leKaripa lapho kulesitiche esiphehlwa khona ugetsi kanye lokusilela kwedola leMelika elokuthenga lawo magetsi kwamanye amazwe ngokunye okubangela ukusilela kwamagetsi elizweni. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lincazelo yabezesa iza ngemva kokuba iningi lendawo ezisemadolobheni zezihlala zisebunyameni ngoba amagetsi esiba khona kwamahola angafika izikhombisa nje kuphela ngelanga. Linkampani evame ukuthenga amagetsi kubomakhelwane okwengezelela kulawo aphehlwa eKaribha ukuze anele ilizwe kodwa lokhu sokuza kuba nzima njengoba idwala eMelika liqhubeka liswelakala elizweni okuveza ukuba kuzake kudonse isikhathi eside ilizwe lisebunyameni. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulat Gwasira uveze ukuba njengenkampani babhekane lobunzima bokusilela kwamanzi edamu leKaribha esithi lokhu kuza kwenza amagetsi aswelakale kwisikhathi eside.
Well, the major reason primarily why we are experiencing loss is because the water level required for
generation. Isizathu sicitsha amagetsi yikuthi inani lamanzi edamu leKaribha selehli. Kulenhlelo eziningi ubukhokheli bethu lohulumende abasithathayo sikhangelane lokwengezelela inani lamagetsi esiwathenga phandle kubomakhelwane.
Kodwa ingcithi bezomnotho zithi eleZimbabwe elibusiswe ngumumo womkhathi omuhle kangaka olelanga elitshisa ngokwaneleyo ukuphehla amagetsi akumelanga lidubeke kanje.
Sokubiza ukuthi uhulumende akhangele ezinye indlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagetsi. Engakhangela ukusebenzisa kana ama-windmills, amalahle kanye lokunye okushiyashiyaneleyo. Ngokutshintsha okuyenza i-climate akumelanga njengelizwe silokhu sikhangelela ukuthi sizathola amagetsi emanzini esiwathola kuKaribha.
Loba uhulumende eminyakeni edluleyo ube nenhlelo zokuthuthukisa ukutholakala kwamagetsi elizweni ezifana lokungezelela imbawula eziphehla amagetsi esitishini seKaribha kanye lokunikeza imvumo amakhampani azimele wodwa ukuziphehlela loba ukuzithengela amagetsi kwamanye amazwe abawathi ngama-independent power producers. Lokhu akukalethi intuthuko ngoba uhulumende walayethikaza ukuvulela lawo makampani amathuba okuziphehlela ugetsi. Umnumzana Khumbula Siziba oyingcwethi kwezombusazwe uthi uhulumende kwakumele alondoloze izakhiwo zezitishi zikagetsi ezifana neBulawayo leHarare Power Station kodwa kusele lenkohlakalo emahofisini aphezulu kahulumende yibo okubangela ukuthi imali yalezi nhlelo inyamalale.
Isimo esikiso kathesi njengelizwe sisitshengisa ukuthi uhulumende wahlala wanaba nje wakhohlwa ukuthi izakhiwo ezifanana leHarare Power Station leBulawayo Power Station sezizidala. Kwakumele anelise ukuthi zakhiwe kutsha kwenzela ukuthi zithuthukise amandla kagetsi ezaziwalungisa.
Kodwa ukusilela kwamandla kagetsi sekudala inkinga eziningi emafekithali osokubangela ukuthi isebenzi tshone zihleze emsebenzini. Umqondisi wenhlanganiso emela abemba amatsha aligugu eZimbabwe Miners Federation of Zimbabwe, umnumzana Wellington Takavarasha, uthe abambayo sebesebenzisa amafutha edizili ukuchola amatshe ngoba amandla kagetsi etshona engekho.
Ama-miners asedubeke kakhulu ngokuthi nxa behamba besiya lapho kugayiswa khona, abagayisa abaningi basebenzisa amagetsi. So nxa ungela amagetsi basebenzisa idiesel. Idiesel yana liyabe seli-expensive kakhulu ukuthi ama-charges anikwa ama-small scale miners ayabe sengezelele.
Eminyakeni edlule izesa ibithenga amandla kagetsi emazweni angabomakhelwane efana le-South Africa le-Mozambique, kodwa ulandela ukuhluleka ukubhadala izikwelede zayo. Lawo mazwe asefuna imbadalo kuqala andubana aphele unkampani ugetsi. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulad Kwasela ngeviki edluleyo uthe inkampani yakhe isaqoqa imali engafika izigidi ezingamachumi ayisishiyagalombili zamadola 80 million yokubhadala izikwelede ze-Eskom yase-South Africa le-Hydroelectrica Dikabarubasa yase-Mozambiki. Kodwa umnumzana Thembelihle Sihwa uthi osokubangelezisa ukuthi ehlile ukubhadala izikweletu zayo ukuthi layo ayibhadala imali yayo zinkampani kanye lemizi eminingi emadolobheni esifika kubhiliyoni lengxenye zamadola 1.5 billion US dollars.
Mina singakhangela ukuthi bangaka abantu ababhadalayo imali yezisa balutshwane. Ezinye izikweletu zethu zilabo 5-10 years, and if you look kulama izikweletu aziowa ngabantu namakhampani eZimbabwe ziyafika close to 1.5 billion.
Kodwa kulandela isaziso sokuthi kulezi gidi ezingaba ngamakhulu amahlanu zamadola 500 million ethelwe emkambo ukuthengisela idola leMelika or Interbank Foreign Exchange Market, amankampani afana lezesa akhangelele ukwenelisa ukuthola imali yaphandle yokuthenga ngayo amagesi kwelizwe kanye lokubhadala izikwelete zayo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ebhala enkundleni yokuxhubana ekulenjini yeTwitter uthe uhlelo lwemali le efakwe ebhanga le-RBZ izaqakathekiswa amankampani afana lezesa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Amazwi kamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa awukuthi sokumele kubunje uhulumende ozaphatha intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olutsha asechodozwe ngabanye kubandla leZANU-PF abathi uChamisa uyaziphuphela. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eChirezi izolo, umnumzana Chamisa uthe ukutshabalala komnotho kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile. Ngokunjalo uthe kumele kubunje uhulumende ozabusa okwesikhatshana we-Transitional Authority ezame ukuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo andubana kwenziwe ukhetho olutsha. UChamisa wengeze wathi uMnangagwa kumele akhulumisane laye ngoba kunguye yena Chamisa olesisombululo kunkinga zonke ezikhona. Ebuzwa ukuthi inkulumo lezi kumele zikhokhelwe ngubani, umnumzana Chamisa uthe kumele zikhokhelwe ngumuntu ohloniphekayo ofana lwake waba ngumongameli wele South Africa, umnumzana Kgalema Motlanthe. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi asikho isidingo sokubumba uhulumende omutsha ngoba uhulumende okhona enguhulumende owakhethwa ngabantu njalo esenza umsebenzi wakhe kakuhle.
singakhohlwa ukuthi umthuli ijaka la komthuli ingcitshi engumthuli isikhuthwa mfundisi ngumthuli sithe sona austerity for prosperity asibopheni amabhanti izinto zizaba nzima wakujolo kumthuli kodwa phambili ngale sizayehla sesehla umehlo ohamba and sokufika khona pana ebangeni lelani mani ubone ngamele ngifuna ukuyitela futhi ukuthi lindela nje kwenisukanyana ezidlayo kulo mntu oyetengisayo umthuli tena uzangeniswa imali engaye 500 million lapha ilungisise izinto ezinye sezikhona kuhambe kuhambe ama-supporters la kade zile sebenza nalaba abantu aza kuma eceleni abukele isitimela sihamba kahle asilindeli sibone izinto zizinzima kodwa into zizalunga ngithi abantu bengalaleli ukukhohliswa ngabantu laba abanganasikhathi sokuzwela abantu ukuthi baphakathi kwenhlupho ezinye abantu abakhohlisa abantu labo tshamisa bazama ukuthi bakhohlise abantu ngendlela aba-disparate ngayo nangendlela futhi utshamisa ayenza ngayo izinto zakhe uthi abantu beyenze bengalayo ayisikho lokho kanti yibo abaphethe amakhiye okulungisa ekonomi bathi wabayo kanti abantu abakhethile kuthi into yonke engalatshamisa phakathi angeke ihambe yiko abakhulu engavuka efile kusasa kutho ukuthi yonke into izakuma akula nto enjalo izinto zonke ziyahamba yikuzikhohlisa nje ukukhohlisa abantu lokhu ihulumende loku akayihluleki asimnikeni isikhathi ngaphandle kwabajahileyo kade bevele befuna ukuthi ngabe into zonke ziba nzeliyo
isikhathi esinganani kodwa babugawule ngoba abantu bathole nzima abantu bayakhala ngokusilela kwemali ukudula kwezinto intengo iqansa iqonga mahlayana akuphileke elizweni batho njalo abantu
mina ngangikhangela abantu ukuthi isikhathi esinganani ngifuna ukuthi ngiphinde ngikhulume ngithi umnangagwa uyayazi into ayenzayo umnangagwa uyayazi into ayenza njalo lento ayindongileyo uyayazi ukuthi njalo umnangagwa kafuna ukuthi abantu babe phakathi kodubo lonke lolo lwababilo kodwa udubo lolu lwadalwa izolo lokhu okwakathesi kumnangagwa kathesi amajaha anjengabomthuli esithi hhayi madoda into lizakoma kodwa kuphinde kulunge umuntu ophilisana nakhuloko okukhulunywa ngomthuli ngumuntu vele onganjonganga ukuthi kulungisa ngumuntu ojonga ukudiliza
umnumzana Belief Kaule ngoebandla elibusayo elezanu PF sixhume njalo isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi ngubani kahle kahle omele abe khona kuhulumende lo abakhuluma ngaye
ukuthi uhulumende lo uzabe minjani kuya ngokuthi iy'nkulumo eziletha lokho ziyabe ziphunyeleliswe kanjani ngoba phela kuyabe kufanele kukhangelwe ukuthi okudingakalayo kuyini njalo uhulumende ofunakalayo nguphi sibone ngani inkulumo kapresident uChamisa leyi imelana lokuthi ngembana kokuthi atsho njalo usevele owatsho wathi kule ndaba ezihlanu ezimele zihlaziye zifundise ukwenzela ukuthi lizwe liqhube phambili uhulumende lowo sebe nguhulumende okhangelela ukuthi olungiselwe ukuthi aphumelelise lezo ndaba ezingu-5 azithi zona yi-5-point plan ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole ukuqalisa kakutsha
yiziphi lezo zinto ezinhlanu mhlawumbe ungathanda ukuchasisela abalaleli abangazaziyo
ezinhlanu lezi zithi upresident Chamisa uthi kufanele kulungisiswe udaba lwesisekelo sombuso welizwe sisetshenzwe sibe ngendlela eqondileyo njalo kukhangelwa indaba yokhetho ukuthi isikhathi sokuxa kusenza ukhetho lusuka lube lukhetho olungathenjwa ngabantu njalo olulandelwa yikubhidlika kwe-economy kumbe singathi kwezomnotho welizwe sokukhangelwa indaba zama-council kumbe sithi indawo ezizimele zodwa ukuthi kathi zisebenza njani ngaphansi kwesikelo sombuso welizwe esika-2013 bese ukhangela njalo ukuthi okuhluphayo kwi-economy kuphi ngemva kwalokho sesikhangela ukudlisana okuphakathi kwelizwe leZimbabwe lamanye amazwe omhlaba nje jikelele
kuhulumende elithi kumele aphathe okwesikhatshana lo yebo uyatsho ukubana kuyabe kuyakhulunyiswana kubonakala ukuthi ngubani omele abe kuwo lina lingafuna ukuba kuwo yini luhulumende
okuqakathekileyo kupresident uChamisa ukuthi izinto zilungele uZulu weZimbabwe ngakho-ke impumela eyabe itholakale kukhetho nxa ijekisa ukuthi kufanele kube lo muntu osuka kubazidlali kapresident uChamisa kumbe labantu khonokho ngibona ngani kungaba into ezenzakala kubona ngani akula ngenye indlela esingathulisa ngawo kumbe esingaduduza ngayo umkhonomi ngaphandle kokuthi silethe ubukhokheli obuthembakalayo njalo obukhangelela ukuthi bungalungisa izinto ngokushisha obufana buka president uNelson Chamisa
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC Ukukhankasela usekelo kukhetho lwakwele Malawi oluza kwenziwa kusasa kugqitshwe namuhla. Ukhetho lolu ngolokudinga amakhansili, umongameli kanye lamalunga edalela ephalamende. Abancintisayo njalo kulolu khetho ngumongameli Peter Mutharika, lo mnumzana Saulos Chilima yena okhala ngokuthi kulakho ukuba lokuqilibezela okukhulu. Abe Malawi Electoral Commission babike izolo ukuba isikhathi sokukhankasa sesiphelile. Unobhala jikelele webandla likaChilima ele United Transformation Movement, unkosazana Patricia Kaliati, uthi bakhangelele ukunqoba kulolu khetho laloba nje iningi labancintisayo balelo bandla bebehlukuluzwa. Live talk lamuhla sikhangela ukonakala komnotho welizwe okuqhubekayo. Kambe kungalungisiswa njani? Thumelani text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Impi yokuqonga kwemithelo kwezokuthengiselana phakathi kwelemelika lele China ibikwa isiphazamisa umsebenzi wokuthengiselana lamazwe asezwekazile Europe. Amankampani wamazwe aseEurope abikwa esehlalela evalweni esesaba ukuba limpi ingaqhubeka ngalindlela ingatshengisa ukuthi izaphela kusikhatshana esifitshane esilandelayo sokuwadalela inkinga eziningi ekuthengiselaneni lele China, ikakhulu alezigodlo zawo kwele China. Kule ntatheli zindaba ezimbalwa ebeziqhatshwe inkampani yezindaba edumileyo kwele Russia eyeCommercent, esezichiye umsebenzi njengendlela yokutshengisela usekelo lwazo kuntatheli ezimbili ezibotshwe ngemva kokuloba udaba oluveza ukuba kungaba lenguquko kunkokheli yedalela ephalamende. Abantu sebexwayise ukuba balimuke ngesikhathi somqando esiza lengozi zokuchiswa yimililo ebaswayo ingaba ngenkuni amalahle kumbe ekagetsi ebezama ukukhudumala. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Isikhathi somqando sibuya lengozi ezehlukeneyo, kodwa okuvame ukwehlela abantu yikutsha kubangelwa zimbawula ezothiwa ngabantu bezama ukukhudumeza ezindlini. Unkosikazi Sifiso Ndiweni ongumongikazi uthi isikhathi esikiso esomqando kutholakala abantu abaningi bechile kubangelwa izinto ezichiyeneyo.
Ukutsha kungendlela ezichiyeneyo, yikho ke siyalixwayisa ukuthi linazelele ngkhaya emsebenzini ezindlileni. Abantu bayakwanza ukuthi bachiswe zintambo zamagetsi ezabe zichiwe segcekeni singavalwanga. Ngekhaya ukuthi omama nxa ligeza abantwana Qala ngokufaka amanzi aqandayo endichini, le ndichi ayibe yindichi yeplastic engabamba umlilo. Siyadixwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka izibambo zembiza singabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu, azibe ngaphakathini kweziko kumbe kwestofu. Njalo abantwana bengabi bebodwa bawotha umlilo kumbe bawotha iheater, akube lomuntu omdala.
Unkosikazi Ndiweni uqhubeka exwayisa ukuthi abantu benanzelele indawo zonke, loba kusendleleni loba ngekhaya, ngoba ukutsha kukaningi lezinto ezichisayo ziziningi.
Ukutsha kungendlela ezichiyeneyo, yikho ke siyalixwayisa ukuthi linanzelele ngkhaya, emsebenzini, ezindleleni. Abantu bayakwanisa ukuthi batshiswe zintambo zamagetsi ezabe zichiywe segcekeni singavalwanga. Ngekhaya ukuthi omama nxa ligeza abantwana, qala ngokufaka amanzi aqandayo endichini, le ndichi ayibe yindichi yeplastic engabamba umlilo. Siyalixwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka izibambo zembiza singabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu, azibe ngaphakathini kweziko kumbe kwestofu. Njalo abantwana bengabi bebodwa bawotha umlilo kumbe bawotha iheater.
Umongikazi ukhulume njalo ngokwelatshwa komuntu otshileyo ukuthi abantu bengakufaki ezandleni zabo, ngoba ezinye indawo lapho abantu ababe betshe khona kufuna odokotela.
Ngiyakwazi ukuthi ngekhaya sile zinto eziningi esingathola ukuthi sipholise ngakho umuntu ngemva kokuba esechile, esikuthi ngama-home remedies. Kodwa lokhu asikukhuthazi, ngoba ukutsha khona kule ndawo esizikhangelele zona ukuthi loba ungabe umuntu etshe indawo encane, kodwa indawo ezinjengama-joint emphinjeni lapha nxa umuntu etshe umphimbo, amehlo loba nangaphansi ngapha, siyabe sikhangelela ukuthi umuntu lo uzalaliswa, ngoba indawo lezi sizithi ngama-special areas, ukuze thi athole ukulatshwa okuqondileyo. Uyabe thola njalo lamaphilisi esiwathi ngama-antibiotics.
Umongikazi Nothando Nyoni ugcizelele ngokuthi izilonda zokutsha ziyingozi, njalo ziyabulala nxa zingaphathwanga kuhle kumbe zayekelwa zibola.
Amabhenzi into ebulala abantu masinyane, kumbe esingathi izilonda zokutsha nxa zingayekelwa zibe lobomvu zibole, ziyakwanisa ukuthi umuntu zimbulale. Ngaba kuthi yiseptisimia ngolimi lwesibhedlela. Khona ukhiyana ukugcina sezibolile, yikho okugcina sokubulala abantu ngenxa yokungagcinakali kuhle. Hambani esibhedlela liyekwelatshwa khona, kungabi yinto eliyigcina ngekhaya, ngoba sonke kufanele sibone ukuthi akusonto efanele ukwenzakala, ngoba kuyingozi okufanele siyenqabele ngekhaya.
Unkosikazi Sidumisile Songo, omunye olesihlobo sakhe esehlelwa yingozi yokutsha, uthi yena waluthola usizo esibhedlela abantu bengabokwesabela khatshana.
Mina ngomunye engilesihlobo sami esatshayo, wathi nje epheka kananzelelanga isigqoko salumatha umlilo. Wathi esuka lapho eziko wasuka egijima, manje lapho egijima isigqoko sasilokhe sibhebha ngamandla, senelisa ukuthi simbambe, samgiqa phansi samboza ngengubo eyayimanzi, yikho ke ukuthi umlilo lwana ume ukubhebha. Saphanga samgijimisela esibhedlela ngoba wayechile ngamandla, wenelisa ukuphola. So ngakho ngiyaqonqosela abantu ukuthi khona nxa sesivelelwe ingozi hambeni nesibhedlela. Ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe kwezinye isikhathi sabe sesisaba ukuthi nxa uzafunakala o-police report lani, kodwa hhayi, asukumeleni phezulu, sihambeni siyethola usizo esibhedlela, usizo lukhona.
Abezempilakahle baxwayisa uzulu ukuthi engesabeli khatshana abuye ezibhedlela azothola usizo, ukuze asinde lokusindisa imiphefumulo yalabo ababathandayo nxa sebethe behlelwa yingozi yokutsha loba betshiswe yini. Bona yibo abazabakwazi ukuthi babasiza njani ukuze bangalahlekelwa zimpilo mahlayana kumbe basale sebelobugoga. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Hayike isikhathi sesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani, sibone ni ebezihamba phambili. kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela isitaladeni lamapholisa eHarare namuhla kwalimala abantu abambalwa. UZulu ukhala ngokucitshwa kwamagetsi osokusenzakala nsuku zonke. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.